Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ZADA bemba phansi besithi kabayikuphindela emsebenzini uhulumende engakalungisisi lokho abakhala ngakho. Bafuna axolise umphathintambo wezempilakahle uParenyathwa, axolise kuZulu amqambele amanga ukuba sezilungisisiwe izikhalazo zabodokotela ezibangele ukukhalala kwabo umsebenzi. Kungxoxo lentatheli zindaba emkhosini wokunanza usuku oluqakathekisa impilakahle emlonyeni lwe-World Oral Health Day owenzelwe eHarare Gardens, uParenyathwa ubekhanya ezwisusizi ecela odokotela ukuba babuyele emsebenzini babe lozwelo ebantwini laloba bemzondele umqhathi wabo. Lanxa lokhu kungasikwakuqala odokotela bekhalala umsebenzi, uParenyathwa uthi okunye okubangele inhlupho ezikhona phakathi kwabodokotela nomqhathi yisimo somnotho welizwe ongemuhle. Kodwa isikhulumeli sabodokotela phansi kwenhlanganiso yeZADA uDr. Mxolisi Ngwenya uthi ababuyeli emsebenzini zize zilungisiswe zonke izikhalazo zabo.
Yikho-ke sithi ngalesi sikhathi nangalesi thuba sisanda ukwazisa uZulu weZimbabwe ukuthi thina eZimbabwe Hospital Doctors Association silokhu siqhubeka nge-strike. Uminister uParenyathwa ezebuye etshele abantu into eliqiniso ngoba kasizange singene isivumelwano naye ngenxa yokuthi kulezi ndaba ebesizama ukuthi sizikhulumisane naye, kodwa lokubambeka kwakhe kuyahluka.
Ukhuthaza abasezikhundleni zaphezulu kugatsha lwezempilakahle uDr. Ngwenya ukuba mababuyele kuZulu bayemtshela okuyikho kwenzakala ekuxoxisaneni labo.
Indaba eyenzakelayo ukuthi uminister uParenyathwa le-Health Services Board kabakhulumi kahle lathi ekuzwisisaneni kwakhona. Bafika kithi bekhuluma into ezingasizo ezingangokuthi basinika $5 per hour, bona eqinisweni bekwazi ukuthi basinika $50 nge hour. So leyo 50% okuthiwa yengeziwe yi-75 cents. Njalo kabakhulumi lutho ngendaba yama-medical allowance ethu, kabakhulumi lutho futhi ngendaba yama-rural allowance. Ngemva kwakhona okukabakhulumi lutho ngendaba yokufaka imithi lemitshina ezibhedlela. Lokhu kwenze odokotela abaningi babamba ukuzonda kakhulu.
Odokotela laba sebelensuku ezingamathumi amabili selokhu baqalayo ukukhalala umsebenzi bekhala ngendlela abaphathwa ngayo emsebenzini, iholo eliphansi, ukusilela kwempahla yokusebenzisa lokunye okunenginengi. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu elizweni ogoqela eyamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights lazo zikhuthaza uhulumende ukuba alungisise udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela ngokuphangisa ukulondoloza impilo yabantu esisengozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.